so kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 4 kumpalakasi 2020 ngontungamili nkumo endaveni zekuseni lamhlanje.
Abantu abazadlula bekhwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina njalo sokumemethekisa lumkhuhlane.
Kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli izolo, labangamakhulu phose amabili ababanjwe lumkhuhlane.
I-ZANU-PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafunika ama-by-election ngokunjalo, ngakho ke iza kwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa.
Ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliamente lakumakhansili olwama-by-elections ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Lobanje izulu selilensuku lichitheka, idolobho lakobulawayo lilokhe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, labangamakhulu phose amabili 181 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo ababili ngabakobulawayo, njalo oyedwa ngowe-Manicaland. Ukubhubha kwabantu laba kukhuphule inani lasebethethwe yi-COVID-19 iselokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-280. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo kulabo ababanjwe lumkhuhlane izolo abangu-85, lilandelwa yibulawayo elabantu abangu-32. IMashonaland East ilabangamachumi amabili, njalo abalichumi lane ngabe Midlands. Abalichumi lambili ngabe Matabeleland South, abane ngabe Matabeleland North, kuzokuba lababili abemaswingo. Kulababili njalo beMashonaland Central labalichumi beManicaland. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni lonke sebengu 10,424. Asebepholile bona bangu 8,754, kuthi abalokhe begula sebengu 1,390. Ibulawayo yiyo elabagulayo abanengi abangu 564, ilandelwa yiHarare elabantu abangu 219. Kuzinga lesithathu kule Matabeleland South ngabantu abangu 159, ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 144. Ilanxa umkhuhlane lo ukanya usabhahe kakhulu emadolobheni, inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukwenza umemetheke lasemaphandleni ngoba abantu abasebenza emazweni afana leBotswana leSouth Africa sebezaphenduka ekhaya belanda ayikhefu lekhisimusi. Inengi labantu laba livame ukufikela emaphandleni. Banengi njalo abavame ukusuka emadolobheni besiyadlela ikhisimusi emaphandleni lezihlobo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
sizwa sisiba lokuthuthumela nxa sikhangele ukuthi imingcele isivuliwe abantu abangabe besuka khonale phandle kwelizwe kwamazwe sikhangelele ukuthi ngobunzima bempilo emadolobheni khona ngabantu abazadlula behwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina sinjalo sokumemethekisa lumkhuhlane kungakho ke kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi uhulumende labogatsha nje lwezokuvika yela kokumemetheka kwezinto ezifana lalezi babone ukuthi ama structures e development le leadership emakhaya njabo sobhuku bafundiswa ukuthi nxa abantu besiza emakhaya bengikade bengahlali khona babone ukuthi baya ba reporter emapoliseni ukwenzela ukuthi bayehlaliswa bodwa behambe ku isolation bengaka kukhangela ukuthi kabalawo lomkhuhlane kwenzela ukuthi kwenqathe elwe ukumemetheka kwa
izakhamizi khona ngapho emakhaya zisazivikela yini njengakuqala laphana umkhuhlane uqalisa kumbe sezakhohlwa ukuthi usakhona lomkhuhlane
azisakunaki kangako ukugqoka amamaski kumbe ukwenza ezinye indlela ezingavikela lomkhuhlane kungenxa yokuthi babone uhulumende relaxa eminye imithetho kuvulwa izikolo kuvulwa amasonto amachurchi kuvulwa amaboda kuvulwa izinto eziningi nengi ezazivaliwe abantu bazibuza ukuthi lumkhuhlane nxa uhulumende wawuvalela izikolo ubulele abantu ababili abathathu kungani kathesi esevula izikolo usubulele izinkulungwane ungananzeleli inkulumo abazikhulumayo abantu bagcina sebesithi mhlawumbe lumkhuhlane uvele kawukho ngoba ngabe ukhona ngabe sibona uhulumende faka ama-tight measures qhubeka ngama-tight measures ikakhulu sikhangelele ukuthi usumemetheke kangakanani ngindlela abantu asebesenza ngayo le nkulumo abazikhulumayo kuveza ukuthi kuyadingakala ukuthi kube le mfundiso edephileyo emakhaya yisi sikhuthazo esingasinika uhulumende ukuthi kadephise imfundiso emakhaya ukuze abantu bahlale besazi ukuthi lumkhuhlane uyabulala kukanti lozulu siyamkhuthaza ukuthi abekwazi ukuthi impila kahle ukuvikela impila kahle yakhe usezandleni zakhe abantu abakuthathe serious umkhuhlane oqede umhlaba wonke umemethekile emhlabeni wonke kungakho ke abakubone ukuthi bathatha amanyathelo amqoka okuvikela lomkhuhlane
Umnumzana Fumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi semaphandleni iRural Communities Empowerment Trust sixoxela eselubhane Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliamente lakumakhansili ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Isiphathamandla salikomishini umnumzana othulile Silayigwana utshele amalunga edale lephalamende izolo ukuthi ukuze kuqhutshwe ama-by-elections okugcwalisa izikhala ezikhona kathesi kuphela bafuna imali ephezu kwe-$1 billion. Usilayigwana uthe kulakho ukuvuleka ezinye njalo izikhala kuyiwa emnyakeni omutsha. Khona athi kuza kuphula imali efunakalayo. Uthe ukuze venelise ukuqhuba inhlelo zabo zokhetho ngomnyaka bafuna imali engange $12 billion. Izeki ayithe ama-by-elections aza kwenziwa kulinyanga mhla ka 5 kodwa iyasuka yavinjwa nguhulumende sithi ukhetho lulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Indawo ezinengi sezisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance ngomkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcweti wezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uzwizeki ikhala ngemali eyokuthi kube lama-by-election ngokuba labo abafanele baphe izeki imali yama-by-election umbuso weZANU-PF awuyiphanga izeki imali yama-election. IZANU-PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafunika ama-by-election ngokunjalo, ngakho ke izakwenza okusemandleni ukuthi kungenziwa ama-by-election leyo. Abantu kumele bakumele khona lokho ukuthi ukhetho kalwenziwe noma kukhona i-COVID noma kayikho, senze njengoba sikubonile kubomele kalangaphingaphi bavotile kunjalo kule coronavirus. Siyakwazi ukuzivikela sisemalayinini, sisiyavota sivote kubalwe abantu baye parliamente baye councilini abavotelweyo, hayi ukucasha ngomunye. Kakuvotwe kungakhathaleki ukuthi kwenzakalani, liyaqhubeka kaliqhubeka igciwane, akuvotwe. Imali ikhona, kayiphiwe izekhi, siye ekhethweni njengalokhu umthetho usitsho.
Ungathi kuphazamisa njani umbuso wentando kaZulu lokho esingathi yi-representative democracy ngoba abantu kumele bamelwe phela kumakhansili lasephalamenti?
Vele kakufanelanga kwamukeleke ukuthi kube lesikhathi lapho kuthiwa khona umthetho welizwe kawulandelwa ukuthi ukhetho kalubi khona. Kumele sivote sisempini singekho empini, sisilwa negciwane le-corona kumbe loba yiliphi igciwane, abantu bayokhethweni. Kungabi lesikhathi lapho kulezikhexe khona ezifanele zibe labantu kumbe kugcine abantu bengekho ephalamende kumbe ekhansilini kumbe ukhetho ludluliselwa phambili. Kumele abantu bavote ngesikhathi umthetho othi kuvotwe ngazo. Abantu bayakwazi ukuzivikela kwegciwaneni, bayakwazi ukwenza zonke izinto okumele zenziwe. Sivote, kungabi khona isikhathi lapho kuthiwa khona umbuso lo sizowaba ngwabalutshwane abakade befanele bavote kuthiwe hayi kwesatshwa ukuthi bangapha. Hayi, njengalokhu impilo iqhubeka, sisiya ezitolo, sisiya layini emabhenki, singalayineli ukuvota. Kanti engathi siyalayini ebhenki siyathatha imali, kasilayineli ukuvota. Sivote, bangena abantu ezihlalweni bevotelwe, hayi ukuthi bahlale ezihlalweni bengavotelwanga.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Loba nje izulu selile nsuku lichitheka endaweni ezithiyeneyo zelizwe, idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Ikansili yaleli dolobho ithi malutshwana kakhulu amanzi asengene emadamu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Isimo samanzi koBulawayo silokhu sibucayi, kungakhathalekile ukuthi kukuye waba lezulu elinileyo, amanzi angenileyo amadamu abe yingcosana kakungenanga lutho. Nxa siqathanisa nje sikhangela ama-percentage angenileyo, ngoba idamu elingantiwa lingeni lamanzi lingene 3% kuphela, amanye lawo ngo-0.something%. So khonokhana lokhu sisho ukuthi udubo lwamanzi luyaqhubeka. Kuke waba ngcono ensukwini lezi ezidlulileyo ngoba izulu belisina, abantu bekhongozela, abantu njalo bethola amanzi emachibini la bethe ama amanzi. Kodwa-ke uluhlu lwamanzi ngendlela kuya ngalo lutshengisa ukuthi amanzi kawakho, ngoba amalokishi aba lamaviki kumbe amalanga ayisikhombisa engatholanga amanzi. Khonokhuyana-ke kuyatshengisa ukuthi udubo lwamanzi lanxa nje izulu likhanya lilisina, kodwa-ke amadamu ethu siyakwazi ukuthi asemathebeleni South, njalo khona ngale amadamu amaningi akula mfule lapho athela khona. So amanzi esiwabonayo kakhulu ngasikoBulawayo ageleza eqonda kuKama, ageleza eqonda kuGwayi, okuyimfula esingayisebenziyo. Ngabe mbe uGwayi Shangani demu sephelile, ngabe hayi amanzi siwabone kugeleze siwabulala siyangena kugwayi sizabamba sekugwayisha ngani tem kodwa wakhathesi hayi isimo lokusibucayi samanzi njoba sakubona umbiko wakhishwa ngotown clerk ukuveza sobala ukuthi hayi amanzi akangeni sibili uduko lokuqhubeka siya phambili abantu bathole nzima kobulawayo lokho besiya kuqhezi khotsheni besiya kukhe machibini kumbe bakhongozele nqa izulu lithe lavuleka abantu bayakhongozela kube ngcono
izakhamizi zePhumula East zikhala ngemigelo okuthiwa igejiwe eduzane lezindlu zabantu esifaka impilo ikakhulu ezabantwana engozini ngeyani leyo migelo
kuwat 19 kugejiwe imigelo kugejwa inhlanganiso mbe singathi liqula lelikhangele ngezokulungisisa amaphayipi lisebenzisana lekhansili esingathi ke ngabantu bekhansili kodwa kuvela sobala ukuthi inkampani ethe yaqhatshwa ukwenzela ukuthi ifake lawo maphayipi okwenzakeleyo ukuthi bagebhile imigelo eminingi kakhulu ezindlini zabantu bose bagebha begqagqela singathi luthanga umuntu wamajurahol khonokhana sokwenza ukuthi imigelo leyana iselinjalo ivulekile izulu belisina amalanga la adlulileyo amanzi agcwala emigelweni amanye sebuya phakathi kwezindlu abantu behluleke ukuthi bangene emizini yabo abanye balezi mota uyafica ukuthi imigelo le inqumile emagedini kakungeneki abantu sebelohlupho lokuthi bahambise izimota zabo emakhapha kabanye babengawubhajethelanga khonoko njalo lunye hlupho lukhona ukuthi uzafica ukuthi kulabantwana abancane abasemagumeni lapha amanzi lawa nxa sethe agcwala emigelweni sokungaba le ngozi yokuthi abantwana abancane kwesinye isikhathi nxa bengasanakekelwanga ufica ukuthi abanye sebengagalula izakhamizi ngengabhodabhoda namhlanje ngikhuluma lazo ziyakhala kakhulu ngokwenzakeleyo emayadini azo lapho ukuthi hayi kathi abantu laba bagebha bachiya bevulile bengagqibelanga sokusithi nakuthiwa bagebha ngesigaba ngesigaba ukuthi bangagebha bahle bafake impompi zakhona bavale ngoba uhlelo lolu lujonge ukuthi kufakwe amaphayipi amatsha uletha amanzi ezindlini akusahambeki nxa amanzi ethe agcwala emayadini akusangeningi izimota so bayakhala kakhulu bathi ngabe kuyenziwa masinyane kugqitshelwe kungakaze kube lezingozi ngoba abanye bazathi bengena abanye benyele abanye baqamuke lokugalulwa kwabantwana nxa amanzi ethe agcwala phakathi kwaleyo mgelo
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi iNational Peace and Reconciliation Commission isilungiselela ukukhulumisana loZulu ngodaba lweGugurahundi. Iphephandaba leHerald lona lithi ibandla leZanu PF selimelele ukwenza ukhetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo ngempelasonto. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani umsakazi studio 7 okhulumayo uVusi Muzincube ngikhuluma ngenzetsholotsho ndanda kubonga abasakazi bethu baka-studio 7 abasethulela indaba zonke esingabe singazazi mina ngangilakho ngilapha mina ngatraina inf8 so ngagraduata so ingakho lapha yikuthi ama-organizations ethu la sitrainisayo siyatraina graduate senze konke nje sihambe kuma attachment so then okokugcina sesitholile izithupha zethu umsebenzi akula sifuna imsebenzi siyacela ukubana ningathumela imlayezelo wami lowo kwabakhulu mina ngikhuluma ngisetsholotsho ngatraina sibili nesingasistent ku-Ocean Bed Foundation Trust Bulawayo so bengicela uncedo bengifuna ukuba yazi lami into engayifundelayo into engayitrainelayo ngiyabonga
Salubonani, salubonani bantu beStudio 7, salubonani basakazi lonke, ngiyalibingelela. Yabo ngomsebenzi omuhle elisenzela wona le news elisithumela zona. Awu, angeke ngitsho kuningi, ngithanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweborder. Hayi, ukuvulwa kweborder siyakubona kuqakathekile into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu. Sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzaba lula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na. Singafohlele ngaphansi encingweni, hayi. Siyajabula. ngalokho kuphela ukuthi sifisa ukuthi ngabe uhulumeni uhlovulela wonke abantu phose laba amabhasi laba ezinye izimoto enyamakhondo ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Njani basakazi bestudio 7 kule ndaba eyokuvula kwamabhoda mina ngedwa nxa ngikukhangela ngiyakubona yebo siyakudinga ukuthi siye ekhaya siyebona izimuli zethu ngoba izimuli zethu sizigcine kudala ngale kodwa ke into ekhona ukuthi thina njengabantu sizinanzelele siulandele umthetho lo okuthiwa kumele siwenze ukuze sizivikele thina impilo yomuntu isezandleni zakhe ngiyananzelela ukuthi ngizwesa kulamahunga hunga ukuthi kulabantu asebethengisa ama certificate lawo awe COVID-19 ngibe sengisithi kulabo abazitshela ukuthi bazathenga ngibone ngani kuyi risk okanye kanti kuqakathekile ukuthi uhambe uye testwa uye phuma uclean uphume uzazi ukubana uyisimo bani ukwenzela lalapho usiyafika khona ngale khaya kube zazi ukuthi usafe phakathi na kwemuli mhlawumbe sengingasuka ngilapha ngenze khona lokho okwemdizwe ekhulunywayo kodwa bese ngiyathola ukuthi sengisiyaqeda imuli yami yonke asazi bese ngikhangela futhi esayidini yakithi ngizwe kuthiwa khona kuzabe kubhadalwa izimali nanzelela ukuthi laphana kwathiwa yi 60 US if I'm not mistaken kambe i 60 US yona leyo nxa kubuya abantu abayi 4 million bengene ekhaya imali le yabingene ku government okanye kanti lelizwe lakithi lifile liwile kangaka imali zangikhona kazibonakala ukuthi ziya ngapi bese ngithanda ukuthi mina kuZulu wakithi mthwakazi omuhle asizivikeleni yebo sisiye ekhaya kodwa silandele nini indlela ekumele sihambe ngayo yona le efunekayo ngilifisela impilo enhle ngilifisela lonke ukuphila kunaphakade ngilifisela isimuselihle kodwa ngilifisela ukuthi impilo yenu layo ibe sekuvikelekeni bantu bakithi ngiyabonga kakhulu mina engikhulumayo ngingumamsiza ngiyabonga
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezibona ngokuphathisa abehlelwe izindubo ezijiyeneyo zithi abantu abafika phose ingxenye yesigidi 400,000 basele bengasela ndawo zokuhlala kwele Mozambique kulandela ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi iningi lisebenzisa inkundla zokuxhumana kwele Cameroon ukuphehla ukufuthelana phakathi kwemihlobo yabantu etshiyeneyo lakundaba zezombusazwe. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abake baba ngomongameli baleli lizwe ababalisa umnumzana Bill Clinton, umnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama bathi bazimisele ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela lokwelapha umkhuhlane we-coronavirus alubana ithe yapasiswa nguhulumende. Abathathu laba bathi bazakwenza lokhu ngenjongo yokusuthisa uZulu ukuthi ijekiseni le ilungile njalo ayilangozi. Amazwi kaClinton, uBush lo-Obama aza ngesikhathi inkampani ye-Pfizer leye-Moderna sezicele iMelika ukuthi ipasise amajekiseni azo okwelapha i-COVID-19. umkhuhlane lo usuhlasele ngamandla eMelika kulezi nsuku njalo usubulala labantu abedlula inkulungwane ezimbili ngelanga. Asebefunyenwe belawo kusukela uqhamuka kuleli sebengu 14 million njalo asebefile sebengu 275,000. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube.
Esikubonayo lokhu kuyinto enhle kakhulu ngokuba uzakhumbula ukuthi labo omongameli ngabantu abavela endaweni ezihlukaneyo, omunye ube yiRepublican abanye ababili bengamademocrats. Khona lokhu ukuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye bebambisana ukuze kuguqulwe ingqondo yabantu beMelika abathile, baboniswe ukuthi leli ikhambi ivaccine le okukhulunywa ngayo kayisiyo ngozi, kubakhuthaza ukuthi abantu bahlabise ukuze bavikele emkhuhlaneni kuvikeleke lesizwe sonke lelizwe lonke, okungagcina sekudlulela lakwamanye amazwe ukuthi lapho bavikeleke. Kuyinto enhle kakhulu kakhulu leyo, ukwazi ukubambisana. Sengathi labanye emhlabeni wonke jikelele bangafunda lukhulu kulaba ukuthi kungakhathalekile ukuthi kuyiphi iphathi, lingabambisana lisebenzisane libambisane umthwalo wokuguqula impilo yelizwe leno.
Ungathini ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi nsuku eMelika, ngoba abantu abafayo kanye labalaliswa ezibhedlela sebesedlula labo ababephathwa yilo mkhuhlane ngesikhathi usafika?
Ukumemetheka kwegciwane lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi likhona. Igciwane liyabulala abantu. Kumele kukhuthaze abantu umhlaba wonke jikelele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela njengalokho aqanjwa, awukuqhelelana la abanye ungayendaweni eziminyeneyo. Ugeze izandla ngesepa, usanitize, wenze konke lokhuyana. Kuyabona ukuthi lisesekhona. Kanti ke njalo kuyaveza ukuthi angeke lasuka leli gciwane singazange saba nekhambi kulelapha.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngohlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Leyo ziphiwa nguThemba Maseko ehamba leqembu lakhe le umjombo wegasi. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo, labangamakhulu phose amabili ababanjwe lumkhuhlane. Ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ama-by-elections ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Lobanje izulu selile nsuku lichitheka idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo.